Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesibili mhlazi ku 28 Nhlangula 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa akobulawayo abonga uZulu ngokuphathisa ekubopheni izikliwi ezabulala umnumzana Langelihle Zonda Dube webandla le Citizens Coalition for Change.
Sibonga kakhulu uZulu ngokusebenza lamapolisa lokuthemba amapolisa kobulawayo okwenza ukuthi basinike information. Amapolisa ethu, ama-detectives e-CID, homicide balandela leyo information masinyane kwabanja lezi zigebenga.
Izisebenzi kanye labantu makhaza sebesole umbiko owethulwe izolo ngumnumzana Mthuli Ncube, umphathintambo wezemali, othi ilizwe lizaqhubeka lisebenzisa idola leZimbabwe ndawonye lemali yakwamanye amazwe.
So samuje futhi lokho khona uhulumende vela kusenze kusebenza akula sibenze uza incedisa akule economy ukuza incedisa akule isebenzi ukuza incediseka.
Ibandla le Citizens Coalition for Change lethula amazwi enduduzo kumuli kamnomzana Giles Mthekwa, ilunga lebandla le MDCT obhubhe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Amapolisa akobulawayo abonge uZulu ngokuphathisa ekubopheni izikliwi ezabulala umnumzana Langelihle Zonda Dube webandla le Citizens Coalition for Change. Izikliwi lezi ezazakala ngokuthi ngamashurugwi kwezinye indawo zelizwe zihlasela izakhamizi zihlome ngenkemba, njalo kubikwa izehlakalo zokuhlaselwa kwezakhamizi izikliwi lezi selubhahile. Isikhulumeli samapholisa u-Inspector Bert Nikonqube utshele intatheli zindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisasibanda okuningi ngalolu daba.
Sithanda ukwazisa uZulu ukuba izigebenga ebezezihlalisa abantu nzima zingenela abantu ebusuku zibahlasela, zibalimaza, zihlomile ngamamatshetsi lezingqamu lamahloka. Okwenzakela ukuthi emavikini amabili zangenela uLangelihle Dube elobhengula, okwayenzakala ukuthi zagcina zimbulele. Izigebenga lezi sezibanjwe ngamapholisa kobulawayo. Lezi zigebenga nguMaxwell Mpofu olinye ligama lakhe kuthiwa nguThano ohlala elobhengula, Brian Moyo oleminyaka engu-22 weMajiji, uLucky Sibanda elinye igama bathi Makheke oleminyaka engu-26 weLobhengula West, loKelvin Njabulo oleminyaka engu-30 from Phumula South. Sibonga kakhulu uZulu ngokusebenza lamapholisa lokuthemba amapholisa kobulawayo okwenza ukuthi basinike information. Amapholisa ethu, ama-detectives e-CID, homicide balandela leyo information masinyane kwabanja lezi zigebenga. Zinengike njalo esisazilandela izigebenga ezibamba inkunzi zihlomile ngamamatshetsi lezingqamu. Yikho sikhuthaza uZulu ukuthi asebenzele endaweni lamapholisa, sibaripoteni babotshe obulawayo abe lokuthula futhi.
Umhlali wakobulawayo umnumzana Dumile Ncube uthi bayakwamukela ukubotshwa kwezikliwi lezi.
Ha, thina njengomphakathi welobhengula sidanile ngesehlakalo esenzakalayo ngokubulawa kukaDube efeli $25 umuntu eziphilela lemuli yakhe ezisebenzela ephila kuhle lomphakathi. Siyabonga uma sebebanjiwe ababulali, siyabonga kakhulu umsebenzi esethela wenza bomthetho. Lawe Ezra Chisasibanda ngokuphathisa ngokuloba ukukhankasa ngalindaba lani lonke eliphathekileyo lasiza babotshwa laba ababulali. Sithemba ikhiye yejele izajikijelelwandle bakubone babekwazi ukubana ukubulala kakulunganga.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo ozibethe ngelokuthi samamo ukhuthaze uZulu ukuthi ancedise amapholisa ukubopha izigebengu lamatsotsi.
Hayi, khona kuyadanisa okwenzakala kobulawayo ngobugebengu obukhona. Thina sikhula kwakungekho konke lokho obulawayo sikuzwayo manje ukuthi sokula magenge angenela abantu ebusuku ezindlini bebagamule bebagwaze bebulala abantu abantu bayarothwa izimali hayi phela lezi zinto ezobugebengu besizazi senzakala ngapha kwele South Africa eGoli ekhaya bekungekho konke lokho ngoba umuntu besazi ukuthi amapolisa ayabupha ekhaya njalo bayakufaka nje kodwa khona siyabonga ukuthi amapolisa ayenza umsebenzi wawo ayazibamba lezi zigebengu ezenza lokho cela le community labahlali bakobulawayo bencedisa amapolisa ngokubabonisa izigebengu mabezazi izigebengu mazibotshwe zonke zivalele jele abantu bephile impilo yabo yakudala eyakobulawayo esasiyazi vele abantu beyiphila
abanye babecabangela ukuthi uDube wabulawelwa ezombusazwe ngoba ebikwa engomunye wabaphathisa kakhulu ibandla le-CCC ukubhalisa abasakhulayo ukuthi bavote imizamo yokukhulumisana leziphathamandla lazaleli bandla ngalolu daba yehlule ngoba ezinye esikhulume lazo zithi azikabi lolwazi lokubotshwa kwezigebengu lezi.
Izisebenzi kanye labantu makhaza sebesole umbiko wethulwe izolo ngumnumzana Mthuli Ncube umphathintambo kahulumende obona ngenhlelo zemali othi ilizwe lizaqhubeka lisebenzisa imali yeZimbabwe ndawonyele yakwamanye amazwe zisithi lokhu akulethi umahluko empilweni wazo. Umnumzana Ncube uthe kuza kuba lomthetho ukusetshenziswa kwemali njalo wancoma uhulumende ngokwengezelela izisebenzi iholo esithi lokhu kuzaziphathisa kakhulu. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZCTU kugatsha olungentshonalanga yelizwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Well, eqinisweni ukuthi sokusegcina ukuthi silo hulumende ongathi vele kakwazi ukuthi uzamute isizwe lesi eZimbabwe asinethe njani ukuthi sithuthuke kwezomnotho, sithuthuke lekususele impilo zabantu. Ngoba nxa sizwa uminista okancube uMthuli Mhlonishwa ekhuluma ngokuthi yena sokufanele ukuthi kube nge-multi-currency kuzafaka ukukhetha kube le-cessary instrument. Akula nto etshintshayo kithi ngoba vele phela indawo esikiyo. Njalo ungananzela kuhle ama-economists labantu abaningi bona abazama ukugcumula into lezi ze-economists kakhulu bacacile ukuthi vele impendulo yeZimbabwe kathesi ukuthi kuhle kuyizwe i-economy isi-dollarizile kusetshenziswe i-dollar le-America ngesizathu sokuthi i-multi-currency le yenza ukuthi abantu basomaprize kanti siya phezulu ngoba bakwenza abantu ukuthi uyapheka i-price yakhe afake nge-US dollar but ayisetshenziswa ngapha ngebhondi useguqula manje kuthiwa i-equivalent but esebenzisa i-black market rate so yikho okuhlubesibalalo so-ke lokho akusoze kuncede muntu ohulumende asoze kumncede ngoba uhulumende ofana nawo nalo layo sibone sefaka ama-price akhe nge-US dollar ungakhayela i-school fees bakhuluma ngakhonokho ungananzela kathesi indaba zezabo zinaraya kuma-toll gates babapheka nge-US dollar kathesi wakuthi ama-headmaster behlaye ne-Victoria Falls bazama ukuthi indlela zokuthi ama-fees abe-US dollar but yena uhulumente ekhuluma nge-multi-currency uzakhuluma njani ngemali efileyo ezimbabwe engasincedisi lutho. Well, eqinisweni ukuthi vele kathesi omabhizinisi bezimbabwe kade vele selefaka imali leyo kade bethatha ama-prize abafaka ngedwala le-medic ungazi ugade kumbe ngamabhasi kumbe imithova nxa abantu besiye emakhaya vele basebenzisa yona idwala le-medic nxa utawulayo lapha kuma-prize sebeguqula kubelungabhadala ikhwezo but ikhwezo lakhona shiyela nikahulumente i-300 and something bond pe-US dollar iyabile yani i-black market namntu ongayitholi kuma-600 something so yiko kwenzalo so asoze kusincedise vele impendulo bekuthi ngawurhulumente lo wakhupha le izim dollar wayifaka eceleni waba liqinisa ukuthi abantu bangene kuli idala emelika ebese lungisa indlela zokuthi engxenye yasithatha isikhathi engxenye yama-3-4 years esalungisa ukuthi kambe le dola ezimbabwe ngenxa yokuyi singabuyibhalansa njani njalo singakhohlwa ukuthi akula muntu atheso ibhizinesi kumele ongabuye le mali abethu azoyi-investa ezimbabwe ngesizathu esisigcekeni uzayi-investa njani kwi-economy engaqedakaliyo i-economy ongeke wayitrust engela-security phakathi so ngokunjalo siyazixothela thina abantu ababuya kuzoyi-investa lapha ezimbabwe so ilihlubo esibangathi siphakathi kwalo ukuthi bona ngathi hhayi kusegcekeni ukuthi uminista wethu uMthuli lo hulumende wethu ezantiyo indaba le economy ngathi hayi abasaboni kuyahamba kuvela base kunyamene sibila ubaphumputi kodwa ukuhlubo ukuthi umuntu odibekayo isizana seZimbabwe
ungathini ngezinye impawu zombiko kahulumende ezimqoko
izisebenzi kahulumeni njengoba esetshilo lezo zisebenzi ngezezimbabwe lokho vele yinto engasoze incede muntu eqinisweni elihle ngoba ungazi ukuthi kabe sukhwezile imali nge-100% ekhulwini esitsho ukuthi asithi umuntu obehola i-30,000 to 60,000 kodwa ungakhangela futhi awasifuna ukuthi isikhulumento ezibambekayo singafaniseli kumbe singatshela into ezingayisizo uzananzela ukuthi kabe sikhuluma kanje bazakutshela ukuthi xa ufuna ukuthi uyedinga i-US dollar black market ngoba yiyo vele khona phela le yangapha i-interest ngoba sikhumela ngoba itholakazi bazakuthatha enxebe ethi bafuna i-$1 to around 600 bond mingu say utisha ngapha ukuthi usele 60 unikwe double waku 60,000 ule $100 kuphela eMelika kodwa lakho namhlanje ungabuyela after 2 days yabe isintshile so sami ukuthi ngisuthi lokho okukhulunywa ngohulumende vele kusenze kusebenze akula sibusenze uzayincedisa akule economy ukuzayincedisa akule izisebenzi zokuzancediseka lokuthi kuyafaka umketo ngoba umthetho wokugada abantu bafuna ukuthi bathole imali ezabancedisa ekuthengayo imali ezathuthukisa imuli zabo imali ezensilizwe liyephambili okuqakathekileyo
lezi zisebenzi bese zihola ngedola lemelika yini
yikho vele sikukhangeleleyo ukuthi izisebenzi ngoba kathesi angazi azinike nale imali okuthiwa yi-100% eqinisweni ukuthi 2 months down the line 1 month down the line kwaso kulo msindo futhi oyikhalala ukusebenza imali yani yabe isihlisi phela amandla ingasathengi lutho ungananzela ngale nge-GNU imali yani yabe ifakiwe kubo 2009 kwadwa kwaze wafuka ku-2018 akula muntu owayesilwa lo muntu ethi ufuna ukukhwezela iholo ihola kwana lingakhweli lalimndawonye ngoba wakusebenza yona le melika usound bayosebenzisa ukuphila ngalo yikho lakathi xa izisebenzi zikhuluma zithi hayi sibize lapho esasikhona hulumende ngo-2018 usinike idwa le melika soze sikhulume lawo siziphilele emuli zethu so yikho kufanele kwenza kahle
Hello-ke ngumnumzana Ambrose Bindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yezisebenzi eZCTU kugatsha olungentshonalanga yelizwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le koBulawayo Ivandla leCitizens Coalition for Change lethule amazwi enduduzo kumuli kaMnumzana Giles Mthekwa ilunga lebandla leMDCT obhubhe izolo. Umthekwa ubele minyaka yokuzalwa engamajume ayisikhombisa lane 74. Wake waba ngumphathintambo wezenzakala elizweni kuhulumende womanyano. Ekudabukeni phakathi kwebandla leMDCT umthekwa waya kucele elekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lapho kade engumsekeli kamgcini sihlalo webandla ngesikhathi ebhubha. Umthekwa wayelisocha wafika kusibanga sikameja. Wake njalo waba isiphathamandla sebandla leZimbabwe Unity Movement iZumu. Ngesizwe amazwi kamsekeli wesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change umnumzana Felix Magalela Mafasmanda
Zulu kwandaba sikhala labakomthekwa njengoba isizwe sesazisiwe ukuthi seshonile thina abesizwe Coalition for Change ubaba osichileyo ede simhlonipha ngoba nguye omunye waqala ukusebenza zima ngama 1990s echallenge i-one party state esebenza elo baba uthekele lo kombayi bengafuni one party state basebenza sili ikho namhlanje libona ukuthi iZimbabwe lokhu isadonsa ifuna kuba one ifuna kuba i multi party state sikhala lemuli yakhe siphinde sikhale labantu bonke osebenze labo ngoba imfa bakithi kungi singakha sonke sincedisane njengoba imthimba we fa ngowethu sonke kalale ngokuthula siyabonga
Allo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasbanda umsekeli wesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo
Did you see the
ke okuphuma emaphephandabeni lamhlanje. Iphephandaba leChronicle lilo Herald lilo daba lokuthi indlu yedale lePhalamende eyakhiwa ngele China edolobheni leMount Upton duzane leHarare isiphelile ukwakhiwa. Leli phephandaba lithi osekusele nje kuphela ukuthi uhulumende aqutshelwe ngokusemthethweni lesi sakhiwo ngele China. Okwamanje ke sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Linjani Studio 7 lo khuluma ngo KK cha hayi zani nje khohlwane bani noma bethini 42 years it's more than enough kube sikhuluma nge 5 years or 3 years 42 umunye umuya abantu abaningi sebaze bazalwa abanye baze bashona bashiya lokhu kugcwele udodi nalosi ubona kuzana udodi nje lo sifuna ushintsho olukhulu thina ke siwumthwakazi sina kujinja izinto abantu bahlonishwe isiko lifubuye ebantwini impilo iqhubeke ibe normal kungabe nabantu ngono kulabanye abantu kanti kabantu igazi liyafana libomvu alikho igazi elinemali alikho igazi elingalamali likhoke singabantu sonke bayeke ukusibandlulula sikhathele yibo khathele nje baletha ukuxabana baletha unzondano ngombuso wabomubi ogcwele ukubandlulula okuyinto embi embi ehamba nosatan abaphume izanwayo sikhathele yiyo shame out
zingelele kubasakazi bonke ezimathini esingaphandle basibathengele leyo nto ngathi ngiyabonga basakazi.
Studio 7 linjani basakazi bonke elisazi lindaba zezimbabwe. Hayi silibambe njalo namhlanje zothanda ukuphawula ngendaba kamnanga kwaleyo uthi abantu bakomthwakazi bagcwele amadimoni badimoni likaligiyona kumele bekhulekiswe. Umnanga kwanguyo ledimoni elifuna ukukhulekiswa ngoba nguye owasukela abantu bakomthwakazi ebabulala ngegugu rawundi ukutshengisela ukuthi kasifune sesiphuma ke kuye eZimbabwe yakhe kasafuna futhi ukuthi siphume kahle kathi ufunani kathi emandebeleni mnangakho kathi kathi into oyifunayo yini ufuna ukusibona nje sihlupheka nje singabantu nje singazaziyo ukuthi singobani sesilahlekelwe amasiko yethu ngenxa kamnangakho kahle kathi umnangakho afuna ufunani emandebeleni ngoba wasibulala egugurawund sakubona sesiphuma kathi esikuthi hayi njengoba kwehlula ukuthi siphile sonke madoda sesizimela sodwa nilizimele lodwa naw sengosilandelelayo sifuna ukusixovaxova futhi kodwa kwamanje hayi egugurawund esibila ngeke iyenze lapho sibilula amanga ulamanga sengayithusela nje ngakho konke kodwa igugurawundi ulamanga umhlaba umbhekile manje amazwe amaningi sekhululekile manje akulani gugurawundi uzayiyenza umnangakho phambili ngomthwakazi asibuyele emumva size sithole inkululeko yethu khathele kugidisa into esingayiboniyo ukuthi yangapi lagidisa izaphu kwaphela lapho thina singu-MRP sifuna umthwakazi ilizwe lethu asifuni izimbabwe hlukile thina kule zaphu thina sifuna umthwakazi ezimbabwe vilangeke silihluphe ezimbabweni emashonalandeni azenge silihluphe thina sizifunela emathebulelendi yethu kuphela sizibuse silungise amasiko yethu ale semoshakele semoshweni nabantu bemashonalendi. Ngiyabonga Studio 7 anithanda ukuba mude.
Sanibonani ku-Studio 7 basakazi bethu nonke ngobuningi benu nabalaleli be-Studio 7 engingakho-ke lapha phezu kwalolu daba oluqondane nokuthi kukhona abasolileyo abezaphu ukuthi umqondisi moyo uphazamisile ngokuthi uNkomo nguye owathengisa ilizwe. Masibuka kahle lindaba kuzafuna ukuthi iqiniso likhulunywe ukuze lindaba ilungiseke kahle ngoba iqiniso lingakhulunywanga angeke abantu bakhona ukuthi bayilungise le ndaba. Eqinisweni elikhululayo uNkomo wathengisa abantu bakhe isizwe sakhe wasithengisa kuzanu. Uthema esithengisile kuzanu yena wazenzela iunity ukuze abe safe. Ngalokho njengoba ngisho mina izaphu yayindala kunezanu wayikusungulwa izanu izaphu ingabubonanga ubungozi bezanu yahle yazama ukuyinqanda izanu ukuthi ingabi ingozi kakhulu ebantwini. Kumanje izanu ivele isiyingozi ku-any political party engaba khona eZimbabwe kungenxa kaNkomo kazange alungise izinto isikhathi sikhona esinikiwe. Okungange ukuthi even nabochamisa kuzaba nzima ukuthi bangalibusa lelizwe ngenxa kaNkomo. Wena njengomkhokheli owayevele ngaphambi kwakhe uMgabe wayemele ukuthi alungise ubungozi bezanu i-tribalism yezanu ayilungise before the elections.
Ntando kulibingelela msakazo wethu lapho lisakaza sazile indaba esikhanyele okweZimbabwe. Mhlawumbe ngxe kulento indaba emfisa ukuthi sike sihluzwe lapha sinanzelele ngoba since sikhanyelane lokhetho lolu esibhekane lalo njengamanje oluka 2023 yazi ukuthi into engiyinanzelele ngeZANU-PF. I've been seeing this what they're doing bathatha ama numbers abantu especially laba bantu abalama companies and it aren't laba bantu abalama companies bengaqhatsha abantu so abantu abaqhatshile labo is either wena nxa uqhatshe kuleyo company is either you want to vote for ZANU or you want to vote for Triple C what did they do ba sebe sithi njengoba wena usebenza khona apho sokuyi force matter ke manje ukuthi uvotele bona what they did sebethole ama numbers ezithupha zabantu bathola lamabizo abantu so indaba enjalo kahle kahle ihenglwa njalo ngoba vele into ekhona lapho umuntu usethathela ichoice yakhe manje la because ngoba usebenza khona so kumele ubavotele it's unfair
hey libuka kanjani ku studio 7 kunelami igama ngu Adolf Shaba hey ngilethemba laba abaphatheke kakhulu entweni ezifanane nezomsindo nezombangazo zokusetshenziswa ngamapolitical leader ukubulala abanye abantu ithemba bayibona le nto yenzeke enyathini ingaba isifundo esihle kwabanye abantu ukuthi omunye umuntu akabulawa ngoba usala usunguwe wedwa osubhekane nezinkinga ezinkulu ezinye ziyasala lasesizukulwaneni sakho ngenxa nje yechoice eyodwa ephuma endleleni kodwa ngilethemba abantu bayabona and ngithemba kuzosilungiselela indlela ibe enhle kakhulu siya ku-2023 election laba abajale ukusetshenziswa bethengelwe imbanje lotshwalo ukuthi behambe bechaya abantu hayi ngithemba bazobe kuzofika nje ezingqondweni zabo ukubana le nto abayenzayo izobaphazamisa impilo zabo kuze kube sekugcineni.
Lawo ke ngamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Kwezemelika, abantu abathathu babhubhile ngemva kokuba isitimela sitshaye imota enkulu ebivimbe injanji edolobheni leMissouri. Isitimela lesi ebesilabantu abangamakhulu amabili lamashumi amane lantathu 243 sibikwa sibe lamatorokisi ambalwa agenqukileyo. Iziphathamandla zempilakahle zithi kulabantu abangamachumi amahlanu 50 abahanjiswe esibhedlela belamanxeba ayesabekayo. Inkampani yezitimela e-Amtrak ithi kulabachayeli lezinye izisebenzi zalinkampani ezilichumi lambili ebesisesitimeleni lezi lazo zesatshelwa ukuthi zingaba zilimele kakhulu.
sangendaba mama
solo sa solo sa
sono sami ikuba ngumzwa ngendaba ingoma ke eka Love Mama Jaivana isidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye izinhloko zendaba ebezikhokhela. Amapholisa kwabulawayo abonga uZulu ngokuphathisa ekubopheni izikliwi ezabulala umnumzana Langelihle Zonda Dube webandla le Citizens Coalition for Change. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.